Bekwe isiphithiphithi lamhlanje phakathi kwedolobha leGwanda lapho iningi labazali selithenga impahla zabantwana abafunda behlala ezikolo emaboarding bona bahambe ezikolo namhlanje. Izikolo zivule elizweni lonke jikelele kusasa njalo abazali esixoxe labo bathi babhekane lobunzima ngoba intengo yempahla zesikolo isiqongile. Izigqoko zabafundi bemfundo yaphansi ebezibiza amadola alitshumi lambili sezibiza amadola alitshumi lasiyagalombili. Kodwa amabhatshi abebiza amatshumi amathathu lasithupha sebiza amadola ngamatshumi amane lasiyagalombili. UNkosazana Memorindo obephelekezela umntana wakhe ukuyagada ngomunye walabo abakhale ngentengo yempahla zesikolo.
Ezindi January zikolo zikovula nduri zibu.
Njengoba sokunguJanuwari izikolo sezivulwa ekulungiseleni abantwana izinto zesikolo sibhekana lenhlupho zemali ngemva kokusebenzisa izimali eziningi ngoDisemba njalo amabhuku kanye lama-uniforms sokudula. Abantu we-transport labo bakhwezile balandela abantu bamagrocery.
Ukusilela kwemali emabhange sokudala ukuthi iningi lisebenzisa amakhadi lapho lithenga nezinye zezizathu esezidala ukuqonga kwentengo yempahla zesikolo. UMnumzana Sibangilizwe Ndlovu ngomunye wabazali okhala okufanayo esithi ukusilela kwemali emabhanga kudala olunodubo ngoba ezinye izikolo zifuna imali ezandleni.
And bekunzima ukuprepare abantwana besesikolo khonapho kumele nxa usiyabhadala ikhesh yangkhona esikolo tholakala imali yangkhona abala swipe abala ikhokeshi and bekunzima la mainfoma angkhona adura ngahambe ebhenki uthi edinga imali yangkhona awuyitholi.
Kungenani lokuthi uhulumende uthi abantwana bengaqothwa esikolo ngembangela yokungabhadali, iningi lama-boarding avuma ukuthi abafundi beligxobe esikolo bengabhadalanga. Iningi labazali lithwele nzima ukuhambisa abantu ababo esikolo ngoba kungela mafutha ezimoto emagalajini okudala ukuthi athengiswe ngentengo ephindwe kabili sitha. UMnumzana Herbert Moyo ngomunye obhekane lo dubo lokusilela kwamafutha ezimota wena aphele kuwo wonke amagalaji aseGwanda izolo ebusuku.
Ya nje abazali sithwele nzima kakhulu sibona lolu dubo olwefiweli kumele sihambise abantwana ezikolo njengoba izikolo sezivulile sozaze kusi-affecthe ukuthi sihambise abantwana ezikolweni ngoba ifiweli inzima ukutholakala. Uyafika egarajini ufike umisikhathi eside umile elayinini ngoba ifiweli utholakala egarajini liyi-1 seze si-opte ukuthi sibahambise ngezinye izimoto lazo eziyabe zingekho sefu ukuthi abantwana befike kuhle.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuze ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ephethe sithi ulungisisa umnotho wakuleli. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden, eGwanda.